Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba yesizalwane sase Nigeria u David Hondien uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa ukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilungama.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamelele libandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza leZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate aweCitizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi inengi labantu elizweni alisacithelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kushisa ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama cables ayebejontiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Intat abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba isizalwane saseNigeria uDavid Hondien ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli zindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yevisa edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingela sambuzi, bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ogatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakatshela umngani wakhe ubengekho emsebenzini. Uthi intatheli zindaba kunanikabanobo wangafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa isizalwane seNigeria kumele abe levisa, uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamtshina yabengayo iphangisile ukubuyela. Yena ethakhulumisa nalesisebenzi se-immigration engalungisa amaphepha akhe uyenelisa ukuzovakatsha ngoba zixothi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hathi ngomsebenzi.
Kodwa engafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lile mthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathela izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amaqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge-Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathela izindaba leyi i-award winning journalist bekulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit not emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izulu ubesekhuluma esithi kasaphenduki eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kube.
Ingcwethi ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hathi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hathi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amavisa ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amavisa lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amavisa lawo.
NgoLwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasoziphatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalele iPhalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso usuqalile kakuhle, njalo sisenza ama-door-to-door ama-ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula ama-poster, njalo kugoqela labo asebesebenza leZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate aweCitizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala kuward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelela uThabe ngukansila kuward 25 uMduduzi Siziba uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo kuward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate yeCitizens Coalition for Change. La kuward 16 lapho ule candidate yethu uSefson Khumalo layo uyakhala ngalabo badabula amaposter. Kuthi njalo la kuward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNobuthelo Moyo layo uyakhala ngokudatshulwa kwamaposter kusenziwa yilabo asebehamba leZANU-PF bencetsana leZANU-PF ukwenza lokho kuganga. Kuward 20 okulomama uDuduzile Ncube, la kuward 21 okulomodius Fuzane, la kuward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, la kuward 22 okulobaba uMateo Ncube labo bayakhala ngokuthi lapha bahamba khona befaka amaposter baye belandelwa ngamalungu ezanu PF behamba bedakula lawo maposter ekhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu ka ward 27 uSthelo Dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela iCitizens Coalition for Change kuzaba le mpi lapha eZimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngamacounsellors enkayi South silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala kuward 17 siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube okuward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni Power 1 Power 2 nesesemba laseguqeni jingeni machuzula lasenkunzini ukuthi lapho ufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabo mama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zomama bonke enkayi South lendubo zonke ezibhekane labo mama lemizi yonke nje etholakala enkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama workshop awukufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiba ngokhansila engithanda ukuthi ngiyukukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland North asenelisanga ukuxoxa labezano PF
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulumo
Asambeni madoda siyovota
lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwepower shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-unit 7 lo 8 ewangethermal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa amagetsi Umeli webulawayo edalele ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomidi ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi uunit 7 lo 8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi uunit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakebhuls osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni
yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa ngakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathiwa lakho bayafaka imali ku-unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho besiba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables ona lawo ivesi ingaba-refundi
kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo
SITU recommendile kunokuzeni Ministry of Power and Energy ukuthi khona bahavese bathathe ama copper cables akhona bathethi wonke bareplace nama cables lawa amatsha afakwa instead of ama copper cables. Lokho kuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwetshwa balutshwane abagwetshwayo. Uzafika ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafika eWoodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables, eBenside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezijiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayothusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni.
Ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngitshile, sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafika u-unit 7 lo unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Lo-ke ngummeli weBulawayo edalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukhomide ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale, ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Thafatswa Shumba wethesa umkaMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa NCTA weCIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuthisa imota yakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani emsakazweni basazi beStudio 7. Hayi, mina uNkosi ngifana kamlangi ophuma endaweni yaseNkanga, ngifana kaDlamini. Ngithi mbingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina engathi yanihlupha kulobaba lo othi yena othiwa nguMbongeni othi kube eNkayi ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa kusibhizi, sihamba kuDusty Road, sihamba kade samabhasi wonke abalekile estrating ngeTarrant, sihamba vaKenya Road ebalekela wona amagodi ukuze ayiduthe eNkayi esent. So yena uthi ubehamba kuphi umgwaqo lobaba? Ubaba ukhuluma into abangayaziyo. Kathe sani bakhala ngamanzi ewange elefolos, amanzi ababe khuluma ngawo ukuthi into ziright hambe bulayo ikhorela ikuyini abakwenzayo. Kunokuthi ekhuluma ukuthi hayi, mina sibili angitsho ukuthi ibandla lami kuyalungisa, but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa, izinto vezingalungiswa. Ungathi into zifile zimoshakele, so ilizwe lingamawoba, uye khuluma ukuthi into zi right ona baba hayi azinuka makhwapa
eh linjani Studio 7 linjani basangazi bethu abahle lapho ngithanda ukuzama ukuphendula la madoda aseloke zama ukubehlasela lo ndodo okuthiwa ngugift isonduku no madoda telani ukuhlasela nalo gift lisethulwa izani hlaselani izani lapha ku Studio 7 sikhuluma imbono yethu so ngasizikhulumela imbono yethu yekelani into zenu zokufuna ukuthanda ukuhlasela abantu bezikhulumela imbono yabo vele yona iMRP kuhle ngamandlwane lingazela into gift uloyi wabaloyiweyo yini le MRP yenu yini eliloyiweyo ngoba lifuna ukusibisela emuva ngento zenu ezingelangqondo patent le iMRP leyo vele akulangqondo lo mqondisi wenu lokho lingaqali ukufuna ukusethusela abantu beMRP lingasethuseli vele sina sikhuluma imbono yethu landela wethu amaphati lani sikhuluma neni imbono lihlukane lo nto lufuna ukwethusela nalo gift uyindoda gift liqhawe ungezwa beqalisa ukuhlasela so ngiyabonga
Studio 7 labalaleli labasakazi bonke siyalibingelela ngegama elihle ke nihlale phezu kwendawo hlobo zami ezinhle kasivotenini mhla ka-23 Agasti singakhethani ngomhlobo sicela utshintsho nje just lodwa utshintsho asivotenini ngobuningi bethu mhla ka-23 sike sifakeni intombi entsha sizobona la intombi entsha ukuthi izasebenza njani ekhaya asifakeni utshintsho kodwa utshona sikhulumisana ngokuthi lishona lindebele thina selizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthaza asivoteni mhla ka-23 wonke umntu abekhona siyevotanini ngiyabonga
alo Studio 7 yebo linjani lapho nami mfuke mfaka wami umbono lapha kathi batinizani pfefu leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi uyine kudala iwinani shoni ikhuluma nje bekhuluma into yonyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimi udla kubi ilapho endaweni yaseluwagwele edimbamiwa
balaleli labasakazi lonke linjani siyaphila ake ngedlulisele umlayezo engizwa abantu ke bebabaza bebabaza into engayisiko abadala ma bekuhamba beya kwenye indawo kumbe baya efosi bathatha abantu bomhlawukezo kuthade kulamabhasi angu-500 akade ethwala abantu kuzindawo zonke zelizwe ebasa khonapho uzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyosapoti engxeke kulona leyo ndawo kade kulabantu akade bekwana 80 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapho yakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuzabona ukuthi le sapoti kubona njani labo badelela othi yena kabala sapoti bahamba bodwa kuphela uyazihambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyeficana abantu bengabakhonapho nxa usiye endaweni hambe uyethola abantu bakhonapho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawayo uyegweru ufica abantu begweru uye emaswingi ufica abantu emaswingi uye emtare ufica abantu bemtare awukuthwala befole selupani ngaphi ngaphi ebhayidi bridge ubasa kuleyo ndawo uthi le sapoti asiqiniswa hayi lo nyaka kuvele ungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala
salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyamxolisa udade u-Anastasia sikhuleka laye ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngazo zonke izikhathi ngokuthiwa kwakhe ngabalandeli bezanu PF le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabe zanu PF thina esingamxwayisa khona yikuthi sekumele ananzeleke impilo yakhe sengathi ehambe kuyashuta amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba uphonyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi omanye la acathisa abantu la uphonyathi uyabeyazi vele idile enziwa izanu PF but ngelinye lamalanga inkosi izophakama mina mbona ungani kuthiwa akulanto engaphiliyo emhlabeni la izanu PF ingungu sikhala kakhulu sizadabu ngiyababona nxa besenza amarali abo noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bafosa kade funde umnanga kuthetha abantu abadampa ezakale amabhasi abathwalanga bonke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye basuka lezisu ngenxa kuncenga ukudla lokulala ngoba badantshiwe abanamali yebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bafosa kanti umnanga kuyethabani kuyenza irali labantu bendawo thina sihamba senza irali labantu bendawo sibathwala senzima njengebandla letripisi kodwa uzothiwa itripisi isibathale sibathi kabalali kathi sibambisa amalungetha kobulawayo bafuna ukuthi ekhithwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina njengebandla letripisi nxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandla elistructureless ukulwa khonokho abakwenzayo ukusebenzisa i-state agent yokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu wesisisi kumele abothe bafuna ukuzama ukufaka ifiye ebantwini ukuthi abantu besaba umuntu ostructureless nxa i-structure siwinisi kanti besabani kuwo ngoba thina kasila structure kumele sidlile phambili nge-triple C lonyaka kulonyaka
Studio 7 sanibonani
hayi ngithanda ukukhuluma
ukukhuluma ngalo baba uthi yena owesane lo othukela elungezwa ngubani yenze ukuthi ukukhuluma. Hayi, abantu besane bajaya abantu abafika kubona bayalelana.
Yes, Studio 7 lisona njani bakithi, lisona njani basazo bethu bahle. Ye, kathi senzani ku Studio 7 ama auditor asadlala. Shuwa lokugcina ngo 2022 ukuthi edlalo shuwa yini kathi esayibonayo ku Studio 7. Hayi, basazo bethu hayi, lingasilahli njalo noma silabalandeli abaningi ne Studio 7. Thina udala siwa sivuka le Studio 7 from ngama 2000. Siloke siwa sivuka lana selisidampa namhlanje. Kungayizi njalo basazo bethu abahle into impower ngalaba besisisi laba thi ye umqondisi kazaziye wathi hayi man abantu be CCC man abafocus la abafocus khona thina singenele presidential kathi sibaphazamisa ngani kathi thini emara phezu baphazamisa kuphi ngoba singenele presidential abahlalela abahleli khona musi nje price yensamo umuntu kahlalela ehleli khona thina sizihlalele side la esihleli khona asizange sithi yangenele presidential thina vela singenele presidential i CCC ayifocus into eneyenza ihlukane lati hlukane le MRP behluka ayi thi MRP ayikho lala egudluzana khona le CCC abazulekele bezumbe mabe wena bezwinile behlukane lokuba lo bethi MRP this yemkondisi lokho yekwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lo ukuthi uhluleke ukuze ukhombe omunye umuntu hlukanani focusani kona lapho ukhamisa la ma MRP focus kumkondisi bheke phambili umunye uhamba indlela komunye yakhe hayi silithela kanjani ngothuli kathi skiyezi bayenze kanye ngododa kunezinjalo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucuku ebantwini makhaza bakwele Ukraine. Kulobufakazi obuningi obuveza umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza, ukubalisa izikolo lezibhedlela locuku kubantu abangekho kubutho. Nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kulezigaba ezinhlanu zokuxazulula lokhu, kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele u-ambassador Van Schaak emhlanganweni oqhakathekileyo. Okwakuqala, kulomthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court, sesibone umtshutshisi welizwe u-Attorney General ethatha amanyathelo akuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine le ndawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya. Okwesibili, kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine kutsho u-ambassador Van Schaak, inhlanganiso ebona ngezodlakela e-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale. Sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela. Okwesithathu, amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la. Okwesine, indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhla ziku-3 ngoNtulikazi. Okokugcina, umtshutshisi welemelika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa Crimes Accountability Team kumbe WOCAT kutsho u-ambassador Van Schaak. Sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lelemelika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwelemelika phansi kwemigomo esungulwe lidale leCongress. Ngabe eleRussia lingahlaselanga elakwele Ukraine, ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala, kutsho u-ambassador Van Schaak. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuba ele Ukraine libone amacala la ethoniswa.
Okay, bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba isizwalane saseNigeria uDavid Handane uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe. Amabhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ntambama kusihlwa ngu-half past 7 nsuku zonke. Okay.